Intatheli izindaba zinanza ilanga le World Press Freedom Day zingelanjabulo inengi lisithi iholo alisahambelani lendleko zempilo njalo amalungelo abo ezokuthapha indaba aya encindezelwa. Umqoqo weZimbabwe National Editors Forum uNjabulo Ncube uthi kuyadanisa ukuba bananza ilanga le World Press Freedom Day ukuhlukuluzwa kwabesifazana kusiya kukhula ezweni.
Ukwenza kwabaqeqeshi abangamadoda kumele kutshintshe ngoba ekusebenzeni lapha sonke siyafanana. Lapha sizabathola ukuthi khona khona baqamule umthetho, baqamule ama-sexual harassment policies, kamele bebotshiswe bechoshwe lemisebenzi.
UNkosazana Tanaka Murerwa intatheli izindaba yesayithi uthi ziningi inhlupho ababhekana lazo uma besemsebenzini.
Sabe sifisa ukuthi ikakhulu maybe masisiya ku-ground kungabi lokubandlulula ngoba sizananzelela ukuthi nxa sisiya ukuthi sisiya ku-ground kuyakhava ama-election, kuyakhava upresident, into ezinjalo. Bakhona laba ababhalela i-state media bathola indlela abaphathwa ngayo kuma-assignment iyachiyana nendlela abantu abaku-private media abaphathwa ngakhona.
UMnumzana Linus Mhlanga, isiphathamandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ezisanda kuqala ukuloba.
Ngingathi khona especially kubuntaba laba abasanda kuphuma kuma-colleges lalabo engathi engama-intern bayakhuluma nje ukuthi bayahlukunyezwa ngama-journalism, ama-senior journalism angamadoda.
Intatheli izindaba esingumqondiso wenhlanganiso e-Fact Check Zimbabwe uLifaqane Nare uthi benza konke okusemandleni abo ukufundisa wonke umuntu ezweni ukuqakatheka kwe-Fact Check ezindabeni eziphuma elizweni.
Ngiyazi ukuthi ama-resources ayaphatha bonke abesilisa labesifazane kodwa siyananzelela ukuthi ngezikhathi ezinje ikakhulu silendaba zokhetho nxa ama-journalist awesifazane ethe wathi ukuthi kumbe ayeralini wena unje kathesa ukuthi uyesuka lapho uhambe uye cover istory encane esisewangi siyathola ukuthi wesifazane nxa i-newsroom yakhe lapha ningela ama-resources bese kuthi wahamba lo muntu maybe onguye odinga ukukhetha.
Umphathintambo obona ngezokukhutshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswa kunkulumo yakhe yokunanza ilanga le-World Press Freedom Day uchaze ukuba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukunanza amalungelo entatheli izindaba ezweni ethi sekunemithetho ekhona ekhangela lokhu. Wakhuthaza imisakazo lamaphephandaba ezweni ukuthi ehlukane lokukhupha imibiko engamanga. EZimbabwe intatheli izindaba zikhala ngokuvalwa mahlayana kwamagagasi lemithetho ebancindezelayo ebalisa e-Access to Information and Protection of Privacy Act owesulwa kwadalwa i-Freedom of Information Act ezweni okwamanje kulentatheli izindaba ezimbalwa ezabotshwa ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ehambisana le-Cyber and Data Protection Act lapho okwabotshwa intatheli izindaba ezinjengo-Hopewell Chinono, uJeffrey Moyo, ukuthunjwa kukaThawanda Mutheyiwa labanye. Abenhlanganiso e-Reporters Without Borders babika ukuba eZimbabwe ngelinye lamazwe akhokhelayo ekwephuleni ilungelo lentatheli izindaba lonyaka likusibanga sokulikhulu lamashumi aphezu kwamabili i-126 phakathi kwamazwe alikhulu lamashumi athobanemibili 180. Intatheli izindaba eziningi kulezi insuku zikhala ngokuhlukuluzwa iningi lazo liyaxoshwa emkhosini kahulumende zingelacala kumbe ukubazelwa amacala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokuloba imithetho ebekela intatheli izindaba imigoqo egoqela i-Media Practitioners Bill, i-Protection of Personal Information Bill leminye. Lonyaka i-World Press Freedom Day inanzwa phansi kwendikimba ethi Shaping a Future of Rights, Freedom of Expression as a Driver for All Other Human Rights, kuthi eZimbabwe inanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Freedom of Expression is a Public Pivotal to the Enjoyment of Other Rights. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.